lapha vele kutshengiseni ukuthi uhulumeni wethu vele kula abantu abangalaleliyo, ngoba singakhangela nje i-basic economics ithiyona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba ama-expenditure. Akula umnotho okhula ngama-tax, umnotho ukhula nge-productivity. Ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona eliningi, kanti ungwani vele kusuke iqondana la bantu abama-US dollar. Ye, siyazi ukuthi seziyela bona abama-nuscle account, ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo.
Pho lokhu kutshoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi?
Kutho ukuthi vele umnotho waleli lize usungizwa ngama-US dollars, i-multi-currency. Yikho bevele bengafuni ukuthi bayikhiphe ku-circulation ku-multi-currency basket, ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits le-diaspora, imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo. So yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthenga le-investment. Kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-week, ngoba akula bantu abaningi abalama-nostro accounts. Sokuzakuthi ukuthi-ke kuza kuba nabantu abathi khona abasasebenzisi imali yethu lapha ekhaya, sesisebenzela ngaphandle kwelishi, kuthengwa ngaphandle kwelishi.
Ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo?
Angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani, ngoba engisho ukuthi phela ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars. Singabe sikhangelele omari o-impact labo i-cocash. Kodwa abantu abaningi kabalawo ma-US dollars. Osobhizinis bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo, kumbe umthelo wama-electronic transfers, kumbe umthelo we-VAT, kumbe umthelo we-customs, bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo.
Lokhu baba Ngwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga?
Lelo liqiniso. Kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo, kulo ma-bank charges,